Ngomnyaka ka 2022 eBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo uMnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSigodini Agricultural College esigabeni seMzimwani. UMoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa wona ukugcwadlana nje lobo le Haboroni. Uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba bebekusinika amathuba amakhulu for ukumaketha, ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho ususa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabangasela lama challenges okuthi iflade iproduce oyavulayo ngoba uyabukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma-consumers.
Uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kulemigoqo abahlangana layo njengabalimi bonke. Umoyo wothi ukuntshintsha komumo womkhathi i-climate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Kugcine kusiba nzima lokuthi i-planting program yakho uyimise njani. Singazikelisa ngesizini edluleyo abezomumo womkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kubele lo mtshazo. So ngendlela zokuthi umumo womkhathi uyajintsha, labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuzasigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni, ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singelisilawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe sazohlangena lutsha. So la sokuyi-obvious.
Omunye layo okubhizimusi yokulima uMnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kule Botswana lokuswelakala nje kwezinye izilimo ezitshiyeneyo.
Nangalatshisa kakhulu kube nzima ukuproducer. Umqando ngesikhathi somqando esiside siyaqanda kakhulu and then bese kusanzima ukuproducer and then sengibona i-opportunity ukuthi if ungakwanisa ukuthi uproduce ama-crops analawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda.
Uthi ukuba umuntu wokuza incintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya khona kwi-challenge not at large but ukuthi uyabe ungakwazi ukuthi kwini okuzayenzakala kusasa, but in most cases kuleli lizwe labantu abalama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo yishare ulwazi.
Uyoni uthi umuntu uyabe engalahlekanga uma ikhethe ukungena kwezokulima.
Inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngale kuphuma nje la kumele kube lulutho olusetafuleni ukuthi uzakulanda what are going to eat. Emini kufunakala ifama, ntambama kufunakala ifama, ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube lefama.
Ngesikhathi ehlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kwele Botswana le Zimbabwe e-Bi-National Commission, umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Masisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kwele Botswana. Ele Zimbabwe lalihlonishwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.